Inengi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo ku-voters roll. Lathola izisebenzi zezec namapholisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Dzivira ngomunye abavukele endaweni ezibekwe ngabezec kodwa ohambela ize.
Akula muntu othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzekhi ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sekuqalisile siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izekhi iannounce idate elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo omangwenya ukhala ngokuthi abezekhi badlala ngengqondo zabantu.
Izekhi le yiyo efuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izekhi yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zekhi into yonke into lokho silandelela zekhi.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola dololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Basebenza kubi mina njemba tshela inyongo ngalo ngabatshela ngathi mina okuchuthi lina nqali sikhangele ngakangaka lapha engivelela khona liyakwazi ukuthi ukhatshana onganani khathesa abantu laba ukuthi babuya lapha ngihamba labo khonapha bezekhangela ukuthi amabizo abo nampa bayabuyela lithi kusetshenzwe njani li-announceleni into yenu leyi libona ukuthi isikhathi senu esokuthi lisebenza sikafiki.
Ukansila wempopo Donaldson Mabutho ukhuthaza uZulu ukuthi angakhalali njalo angalahli themba kodwa abuyele njalo kusasa.
Sithi abantu bakithi bengadeli bengadinwa lati njengabo councillor siyabe sincedisa sibhoda sibona ukuthi ama-centers wona lawo kusasa avuliwe but into esikuthanda ukuthi sikhuthaze ubulawayo omuhle umthokazi omuhle kodwa hhayi bantu bakithi asingadinwa kusasa sivukeleni siyekhangela amabizo ethu siyakwazi ukuthi kule ndaba ze-debt limitation imingcele isitshintshile asihambeni siyekhangela ubona ukuthi uvotela ngaphi njalo kuwadiphi.
Kukhanya indawo eziningi zelizwe abantu abenelisanga ukuhlola amagama abo namhlanje. Umnumzana Bert Nico Bebe webandla eliphikisayo le-TCC uthi enkayi lakho akulanto enziweyo.
Ngikhuluma kunjenje enkayi i-material ngikhona ifike kuma-venues namhlanje. Ngezinye indlela namhlanje kakula msebenzi oza kwenziwa baba besenza i-setup. Njalo ngizwa kuthiwa lapha kobulawayo ke imitshina kayikafiki sikhuluma kunjenje. Kusho ukuthi ngezinye indlela enxa izafika namhla ebusuku kumbe izafika kusasa ngezinye indlela ke kutshengisa engikutshoyo ukuthi-ke izek ayikho prepared to run these elections.
Osebenzela inhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu uReverend Anglison Sibanda uthi okubuhlungu ukuthi abezek abachasisi ukuthi kungani lolu hlelo lungaqalanga kuhle namhlanje.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi iZimbabwe Electoral Commission yehluleke ukuvula ama-ofisi abo. Ngapha betshele abantu ukuthi abantu babuye bazokhangela abazohlola amabizo abo kodwa-ke njengoba besingazi ukuthi isizathu kuyini sibangalela ukuthi sicabangela ukuthi mhlawumbe indaba zokuthi ama-logistics abe engakabi in place kuyenzakala kodwa into ade siyikhangeleyo ukuthi basitshele in advance baxolise uZulu.
Indawo eziningi zelizwe ugoqela iHarare ebe zibekwe izekhu ukuthi abantu bayehlola amagama abo ku-voters roll zibiwa ziphuzile ukuvulwa kuthi ke lezo zivulwa ngo-7 ekuseni besengelaka uluhlu lwamagama abantu. Lokhu kubangele ukuthi umqondisi obona ngezokhetho kuzekhu umnumzana uyithole esila igwana ethulela intatha ezindaba umbiko othi ikhomishini yakhe engxenye ingagcina isengeza isikhathi sokupha ithuba uZulu ukuthi ayehlola amagama abo akhona na ku-voters roll. Imizamo ye-Studio 7 yokukhuluma layo uSly Gwana yehlule esithi sikhulumele se-Zek uJustin Manyawo yena bengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Abantu abaningi bathi bafuna ukuhlola amagama abo ukuze babone ukuthi bavotela kuziphi indawo kulandela ukwehlukaniswa kwemingcele emitsha eyafakwayo ngaphansi kwehlelo delimitation oluqhutshwa yi-Zek. Uhlelo lolu luyaqhutshwa kuze kuyefika mhla ka-31 kwenkwezi lonyaka. Ngimele Studio 7 igama lamukeza Jesus Banda.